thina sesimela abantu abaseZimbabwe, sesimela ukuvuselela inotho yaseZimbabwe. Yiko ke iZimbabwe First yabakhona. Siyabona nje ukuthi inotho yaseZimbabwe siyadidlika and kwangani akusena themba kwabantu abaseZimbabwe. So thina nje sithi thina sizimisele njalo ke sizayenza konke okusemandleni wethu ukuthi sivuselele iZimbabwe ilizwe lethu.
Masa sikhangene njalo abantu bajala ukukhonona ngokuthi kulamabandla amaningi ezombusazwe aphikisa ibandla leZANU-PF. Lina lizimisele yini ukuthi libambane lamanye ukwenzela ukuthi likhiphe iZANU-PF embusweni?
Lizimisele, nakhona ungamvumeza ukuthi ngikhulume ukuthi singabanye babantu abathi iZANU-PF yona. Angifuni ukuthi ngithi yehluleka. Yes, ayizange yehluleka, yes, for okwamanje. Kodwa thina hayi, sike bona ngesikhathi sabo bayenza okuhle for iZimbabwe. Kodwa okwamanje kwangani sebehluleka. iZimbabwe First yona sithi thina sizimisele njalo, sizimisele nje ukuthi sisebenze namanye amabandla. Only on one condition, nxa bona beqonde ukuthi bevusele iZimbabwe, befaka abantu baseZimbabwe kuqala phambi kwabo.
Asithi abantu balikhethe balifake embusweni lamhlanje, kambe lingenzani ukuthi litshengise uZulu ukuthi liyenelisa konoke elikhuluma ngakho?
Lokuqalaqala esasifuna ukuthi siyenze njalo, siyenze ibe nhle eZimbabwe. Ngibe khala ngabantu okwamanje amagetsi aseZimbabwe. Thina sithi sesikhathele njalo sesizwele ukukhala kwamaZimbabweans ngendaba yezisa. So thina siza ukuthi asisafuni-ke umlilo ovela emagetsini, umlilo ovela khona khathesi. Sizaza manje ukuthi si-introduce i-solar energy, into yakuqala. Into yesibili, sizama sivuselele ama-industry wonke aseZimbabwe la afileyo ukuze amaZimbabweans athole impilo, ethole impilo kahle, athole nje imisebenzi wonke nje abantu.
Lingakwenza njani khonokho nxa lingangena embusweni? Imali liyathatha ngapho kwezithi lenze inhlelo ezinje?
Labo abantu abakhangeleleyo njalo abazimiseleyo ukusebenzisana neZimbabwe First, esiyabe sithi ngama-funding boards abavela kwamanye amazwe akhane lathi iZimbabwe, talking of Zambia, South Africa, even yona i-Europe, bazimisele ukuthi come on board, bebambane lathi izandla sisebenzisane sivuselele ilizwe lethu.
Ye, asikhulume-ke ngokuthi lina njengebandla lenu, kambe ukuthi libona ngazani lingangena sokutheni embusweni?
Ngena embusweni siyangena nxa singabambana namaZimbabweans, amafellow Zimbabweans alapha. Ngoba nxa ngakhangelisisa kahle, amaZimbabweans akhathele lalokho okwenzakalayo, akhathalanga kuphela ngeZANU-PF, hayi, akhathele namanye amaqembu nje akho ukuvuka nje kusesevuke esile. So nxa sikhuluma ngeZim State ebantwini, hayi, bayathakazelela, bayajabula njalo bayabuya ukuthi sibabambana lathi. Bazimisele bona ukuthi uwenza comfort ukuthi sisebenzisane amaZimbabweans sivusele ilizwe lethu. So ngamafishane ngathi ye, siyangena e-ofisini, siyabalehulu, siyangena sibe yithi uhulumende wakusasa.
Masikhangele-ke amabandla ezombusazwe, kuyakhanya ukuthi engxeli yenze okufana nayo phela vele, njengoba likhanya lilwisana nakhona kokwenzakala elizweni. Kubona zani elikwenza kuyehlukane lamanye amabandla, kungabe kuyini?
Sahlala phansi sahlela sadinga ukuthi yikuyini okwenza ukuthi amanye amabandla abuyayo lawa, yikuyini okwenza ukuthi angaphumeleli ukuthi aye laphana esihlalweni. So sathi sesitholile zonke izinto zonalezo, sayenza i-zero in, sa-actualize ukuthi okay fine, there's one, two, three ama-weaknesses wabo, so yiwo esi-capitalize kuwo. So ye, bona khona lokhu esakubonayo ukuthi bona abanawo amakhwakhi zona lawo, thina sawadinga njalo sinawo.